sithi thina hayi usekelo somthetho iconstitution yeZimbabwe ivumele uZulu jikelele ama-citizen ukuthi atshengisele nxa enokukhulula abangaba lakho ekuthiniweni ezigoqela iy'ndaba zokubuthwa kwabantu ababesenza ama-programs abo okuthula.
Sizwa abanye abebandla lenu besithi ukutshengisela lokhu kuzaqhubeka lanxa amapholisa elivimbile. Yebo kunjalo.
Uhlelo lokutshengisela sihlelo lwebandla, akula muntu odesecrated ukuthi abizele abantu batshengisele. Uloba ngubani ulelungelo lokutshengisela ngaphansi komthetho welizwe we-constitution yeZimbabwe ethi uZulu uyakhuthazwa nje ukuthi a-insiste lokuqina ekhuluma ngodaba lokuthi amalungelo abantu asesisekelweni somthetho kufuze ahlonitshwe. Xa abantu bevunyelwa ngomthetho welizwe ukuthi batshengisele, kufuze kuhlonitshwe koloko kusemthethweni, banikwe leyo mvumo yokutshengisela izikhalazo zababazi lazo.
Ubabuthimba labanye bakhe babotshwa bebuthene kungeladlakela olwenzakalayo. Kodwa sizwa uMongameli Mnangagwa uhlala ekhuluma kulezi nsuku esethusela esithi kulabantu abahlose ukubangela udlakela ikakhulu ngesikhathi somhlangano weSADC. Njalo kukhanya utsho abebandla lenu kumbe abebandla lenu bengaba yingxenye yabantu laba bakhulunywa nguMnangagwa. Ungathini ngalokho?
Sibo bantu bebandla lethu, ibandla lethu lizithulile thina bakhulu bakuphela sathi hayi ukhetho aluhambanga kahle, okwenziwe ayisikho, ubaba Mnangagwa kamelanga abesesihlalweni, iSADC akumelanga ibuye lapha eZimbabwe izonika uMnangagwa ukuba umgcini wesihlalo weSADC. Ingobe isise uZulu waseZimbabwe jikelele ukuthi baye batshengisele ukukhulula kwabo ngabe ngabe bekhulula ngale ndaba. Akula muntu olelungelo lokwethusela omunye umuntu ngoba akula muntu owethe icala. Konke okwenziwayo kwenziwa kugxeke, kusenziwa njalo kulungiselwa okubhalwe esisekelweni somthetho ese-constitution yeZimbabwe.
Isimo samalungelo oluntu eZimbabwe sikhuluma nje ungathi simi njani, ngoba uMongameli Mnangagwa uthi kanye lapho eZANU-PF bathi amalungelo bayawananza kakhulu, bayawahlonipha ukwedlula uhulumende kaMgabe.
Abanamaga akuna balungelo abawananzayo, yikubona obaba uThimba labanye besentulungeni bengelatshala abalethayo bengeladlakela abalwenzayo. Babezibuthanele ke belandzelela ilanga elikhulu i-Day of the African Child ngokuthula ine-private place endlini kababa uThimba bengadisturbi muntu bengekwendawo yomuntu. Amapholisa yiwangena emzini kababa uThimba abo phabantu abafanele entolongweni, abalalungelo le-veyili, abalalungelo lokuya emakhothi. Ngalokho akulalungelo ehlonitshwayo eZimbabwe.